Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami tatele lituba ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethisa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamtshakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini, abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesta umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Umeli welemelika kwele South Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi wele Russia othiwa Lady R wabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akwele South Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele ePhalamende izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand le South Africa lihle lawa amandla. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi waleli bandla umnumzana Muzi Hlengwa, yena utshele iStudio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ukwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi. Bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama-permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele baye wavuselela kundawo zama-kiosk asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minombili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnumzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale minyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele bagcine amaphepha lawo awa application up until such time uHome Affairs ebanikeza amapermit bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo la maphepha abanawo. Okwesibili yile yokuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezelwa umzali bazoziyela bona eHome Affairs bazi applyele bona ngokwabo ama ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into ecishifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe nayo indlela yokuidentifyeka. Konke lokhu sikubona kwi-victory yokuqala nqa for abantu abamnyama abantu bakamthakazi. So isizwe sakamthakazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kuvalula na ukukhetha abakomthakazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kumakiosk lokho bayakuqedisisa?
Kulula kakhulu ukuya kumakiosk bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngakho. Ikakhulukazi abantu bakamthakazi uma mhlawumbe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlawumbe amaphoyisa noma customs ubahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi sintervene esibalekelele sibasize kuleso simaso esuke sebengaphansi kwaso. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthokazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama processes yila khona bakamthokazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no minister uMthwaledi.
Khona ngapha kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe babathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula litho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lezibhedlela?
Yeah, dadwethu mhlawumbe thina esikwenzile njenge-African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la eSouth Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama-foreigners. We have nothing to do neSouth Africa. Remember, isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama formations afana no Dudula, afana no Soweto Parliament na amanye ama formations akhona o Save South Africa, South Africa is not for sale. Siwabhalela izincwadi ngamunye sihlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo ukuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple, iqondile futhi. Labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa, abasebeyimisele ngokuhlala la, abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la. Bese ukuthi laba basekhaya abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe, abanekelelwe phela ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle, bengacinde zelwe futhi bengahlukumezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzi Hlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imitshova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Akusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thine sithe khona njenge-ATUZ nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle kuma-workshop e-curriculum review, kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month-end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigcweleyo. Abangayanga kuma-workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa ke kulobungozi kuba khona kwabo emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi, abazali layo uhulumende bavisita amatitsha thina ezikolo akhona kodwa kabafundisi. Abantwana chuti bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafunde ngoba baba abantwana bafunda khatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi ayi angihleki, kodwa ngihleka usulu ngoba thina njenge-ATUZ kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zama-union, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlanganwa njengokusitsho ntatela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mkhathi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwa nama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangele, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yase-America ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-Reserve Bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola le-America le yethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isimenjani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla okuthengwe phandle kwelizwe akuseyi kubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakubulawayo uSitshengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababotshiweyo besetheswa icala lokuqilibezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga lonke balaleli abahle. Imboni yonke mihla ukhosulwayo, kawukhosulwayo, losolwayo urayithi, lokholwayo urayithi. Singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi, abanye basaphotha amashona, abanye banjani njani bablema umoyo. Hayi akulanto enjalo, sicela ukuthi sibambane nini sonkeni sihambeni lapho esiya khona kuphela kulokuthula. Lokho ukublemana umuntu onkuya ebandleni athandayo, abafuni MRP abasihambele bengala kuchothoza, abafunizwana abasihambele bengala kuchothoza, TPC abasihambele bengala kuchothoza, ZAPU abasihambele bengala kuchothoza, ukuze kuphela siboneni lapho esiya. Ngezilongo singehluleka ukwenza ukurayithi siyadibeka sonke, singaphumelela ukwenza ukurayithi siyahlala kuhle sonke. Kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana, enye 5 years to come futhi sizabe sinyile, siyabe sizile futhi, siyabe sizwile. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Sithanda ukulibonga lonke nje basakazi besithe 7 ngomsebenzi omkhuleli wezayo. Ngibuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abasintwini bomphakathi, asivoteni, sivoteni, sivoteleni i-MRP, sivotele kumakhansila lama-MP. Ngibona ingani kungasisiza lokho. Then upresident sizakuvotela yena lo we-CPC kuphela, yinto vele eseqhikeni ngoba ngazake sivotele izayo. Sizavotela upresident we-CPC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila ayibe yiwa phathayo emathebeleleni. Asafuni ukubuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha. Yikho kwenza ukuthi lathi sithi sifuna ukuthi amakhansila nama-MP vele thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo. Silisuse ebantwini bona laba ababesihlonini ababamba yonke into, kube semsamo bakhona, kube semnyango bakhona, kube sesenta bakhona. Hhawu bhakita ke libambe ukuyo kukodwa ngoba yisini lodwa elisemhlabeni lapha. Lathi sinje singama tribes amaningi adinga ukubamba lathi sikhokhele, kodwa ke selokhu esathola izibusa sikaze simkhokhele leli lizwe. Njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu, ngoba kade sifuna ukuxokozela ngenxa yokuthi abeMpumalanga abafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo. So thina lathi sesifuna ukuphatha elethu lizwe. Yabo
sanibonani sesakithi, sakumthokaza amaNdebele. Bengicela sesakithi sihlangane, siyahlupheka sicela sihlangane, singakhethe bala, singaqhama phakathi, kodwa sikhangeleni basisi sonke nisilisa. Bengicela undoda
zijamelene zindala zombila, zijamelene zindala zombila. Into enganiphosibu nihlalisa kuhle. Ngangicabanga ukuthi kuzaba izanu PF versus ZAP, ngithi iShona versus Ndebele. Manje iShona versus Shona, hayi asilindeni khona, zijamelene la. Abantwana begoli aba into ezihlanyayo lesi. Singakulaleli lokho abantwana kwenu lokugula nxa kukhuluma zoba into ezihlanyayo. Asilandeleni MRP umqondiso ufuna ukusincede ezoqumila izwe phakathi. Lokwesitelanto ojamisa labomnangagwa yiwo amaphathi amakhulu ona lawo mabi. MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident, ilizwe uzaliqume ngubani kambe? Nxa ucabanga ubone kanjaliqume ngoba okunye okuzinto oshiwa. So ayuyamangala le njivazonezi ungazithola zikhuluma kustudio 7 group, awuyazimangale kuphongujentwana kuphela. Ngenkulumo kujentwana, ngenkulumo umuntu ongazange abona impishulo uthi ubonjani uzothiwa ye ubuyele egangeni, kungcono ubuyele egangeni. Owayiwo ngabuyele egangeni wako walibona igama lalinjani kwaleyo mnyaka? Walibona igama kalifisi lim
lalele bestudio 7 balalele bestudio 7 linjani? Ngifuna ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elupane ekani. Siyibeke kanje indaba yamapulazi le ukuthi umtaka Mgabe wayenamapulazi amaningi, akusuye yedwa onamapulazi amaningi. Kusho ukuthi lapho abezanu abanye lapho izanu bayijoyinele nje abaphezulu ezikhundleni ukuthi bayijoyinele nje ukuthi nethu waba kuzanu abangaphansi kwezanu kukhona umvuzo ozowuthola, kukhona okuncane ozo zokuthola hayi ukuthi nje ukuthi umntaka mgabe wodwa bonke bengasetsho bona labo mnanga kwabona lapho bonke labo chiwe ngabonke ukusho ukuthi ngathi kuzalwa akekho umuntu ongana plus ithami nje kuthathwa ama plus abelungu bethathelwa ama plus bathatha abaholiswa ama plus ubona namanje nje lokho kuthathwa ama plus nabo nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha ama plus abantu lokho bebathathela abantu ama plus kusho ukuthi le into yama plus asinto yamanje into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu ama plus yabo adiscoveke amanye ama plus yabo nje bayathathe bona labo gawula mabe khuluma nje kanje banawo nje ama plus labo chuma labo nalabo oma o Max Mkandla labo banawo nje ama plus nje afihliwe abanye abhaliswe ngamagama abanye abantu angasimagama wabo izano ukusho ukuthi inemkhuba emkhuba yayo izano eyifihle eyithukuze emkubeni ukuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo ama plus akekho umuntu ongana plus kuzalo lapho izano ukusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho okwa abantu bakhona kumele ukuthi ukuthi makuyudlandela izano kube khona okuncane okubekiwe okubekisiwe kube khona okuncane okugcinisiwe izano leyo enjalo le angazuthi abantu abayilandela kanjani.
Sanibonani kustudio 7, sanibonani kustudio 7, okhulumayo Chris Duke emakhorokoro kade ngiguquzele osebutswana ukuthi asambeni sevota madoda asambeni sevota lobosisi sevota sevota ethi nabantu sithele nzima yethu sizimbuze ebutswana abatswana bangasibhadale la.
Livuka njani basakazi kwestudio 7 kunye nabalaleli? Hayi siyavuka nathi bamnkomo nanku amehlo kuphela ngapha sasefile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha eMaxwell abalungisa amehlo hawo kabafike phela langapha eKezi abafike eKezi eward 5 sibili lapha kule clinic enhle clean elabantu mpela abasetshwa ngamehlo kulesi sigaba sethu lesawo kababuye bamnkombo kababuye asisaboni bamnkombo khonapha ababuye sibili lezosimedisi ake ngithi abafowethu njengoba abafowethu sikhuluma lapha kustudio 7 inhlamba kasiye yeni njengoba besikuzwe 7 besifisa ukuthi asiyekeleni inhlamba into enkulu bafowethu sifuna imibono nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso okhulumayo ngufamona lapho ngwenya sifuna imibono bafowethu famona ngwenya lapho eward 5 siyabona
emsakazweni estudio 7 linjani basakaza nabalaleli nje bo yile imessage ngiqondise kuma leaders wonke avele eHarare ngoba uyathola ukuthi ileader ivela eHarare Emerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, Douglas Monzora uzositshela eMatipeland ukuthi lonyaka sprout abantu eMatipeland kube nje kumbe kukhitshwa amatitsha akhuluma isishona kumbe kukhitshwa amaphosa akhuluma. Sifuna ukuthi bengakusitsheli thina abantu beMatipeland baye kutshela khona ngani abantu abayibo abasuka khona bezosithathela imisebenzi ngani uma uzositshela thesizayizani vele kahle singabantu beMatipeland abantu abale power yibo bona ngani kumele batshele khona ukuthi hayi fund lingathatheli abantu beMatipeland imisebenzi bona labo amaleaders hayi kukhuluma khona leHarare engakukhulumi engapha eMatipeland wamambe sokukhuluma ngathi mathebendi fofaye ukuthi badlala ngathi phela uma kunjalo ubona ukuthi bazayenza lata kwathi sayenza ushiyabona so aba kukhuluma yokhona ngale Harare mabe akukhuluma bese Harare bese sikhuluma na ngapha akahle bethiwe babona into abayizoyilungisa musa ya siyabona
salibonani basakazi westudio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngiyelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayelo amahle lezo obuseli khona ku voters roll lati sikhuluma so sikhona ku voters roll libona ukuthi izela abantu bonke lezihlobo ziyangena ku voters roll ukhulume ukhona ulindele ukhetho sibonye nama leaders ethu athwala abantu ngathi base Zimbabwe we have vote sizothola South Africa kunjalo sibabonyele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapha abakhupha khona ngabazimisele lokubathwala futhi bese ya vote bese senza ukuthi kungabi khona ozakhala ngemali asiqineni imali amahle from ku council libonthi livotela i triple c sifuna ukuthi eParliament lapha na kwendlala iyelo izana iPF vele lingayisabeli thina sisodwa si triple c asidinga ubambana lelinye ibandla sisodwa thina izana iPF vele si ayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli lasa libona umnanga geze sabukhipha ama reforms kade sikunje afuna ukwengena ku Commonwealth and ukufunile this time so kathe sokuthi ayenze iframe pe elections sokunzima ngoba uyakwazi ukuthi angayenza uyadliwa njengoba libona ubona laba kuthi awuyabela ama plaza ayi 21 izalo PF ithuli yakwazi ukuthi ibona bale more than that ngathi yakhala kathe abantu babe sithamashona kuleli lizwe mina ngathi yakhala uObed Mbofe wange lapha bakhipha abantu abaningi emayadi lapha bafaka izitolo zabo bafaka ibhenki bafaka izindlu zabo konke kubiza uObed Mbofe indawo yonke leyana usithi ko DA indawo ka Obed Mbofe futhi yakhala efolosi siyakomerelini lapha indawo yonke leyana amashopu amahle lani izindlu ngoka Obed Mbofu uJacob Mdendalwane oseParliament lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhing right sizokhala ngamashona bethu sizokhala ngabonini vele ema lapha into esidingakala ukuthi kukhiphe izani PF kuphi yabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamathumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa ngele-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019, ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla amadoda la ahlala enkambeni egcina ababuthiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakwenye inkamba ethiwa yiRoj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha, i-56,000 abangabantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile emnyakeni odluleyo, amazwe abo awabemukeli kuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqhakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso yokuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalucatsha njalo esiphethe lezinkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokho. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, hatsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa lemakhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo, becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, kutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want to. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no be catch up. I know they come say I too like us. No come they come say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come on, mind on mine.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezihiyenelo hulumende wele Melika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwaMthakwazi eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivisisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo 7.